Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kulabo sekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedalele Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje selehlele isuka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zelazikumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTendai Chigwada. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selichiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. Umnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko wela kusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana iCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya thi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga nenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76% kodwa iZimstats ithi sehle nge-0.42% kathesi ngozibandlela saya ku-5.34%. lolukatsha luthi njalo inflation yalonyaka iza kwehla kancane okwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uzulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezenotho umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation iyehlile eZimbabwe enikwa iZimstat. Kodwa ke wele engxenye ngokwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba esitaradeni khona okakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi. Intengo yempahla yenze sizisebenzisayo nsuku zonke ezisincethayo nje ukuthi siphile ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesiqansile. Kanti lezo around 200 bond ukanti sathi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqhansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezile ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile ah singazuzi kodwa kumuntu oku ground kumbe umuntu kazana uzakuthi ukuthi hayi ngalo akunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku poverty data line sesikhuluma ngezeholo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniswa ukuthi ngo December poverty data line inimali efanele hole umuntu ophansi okugcina sibelo lapho ngunxese ukuthi abaminzo ezingama ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye ibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi poverty data line ifika khona is over 75,000 so ke nxa ukuthi akwehlile akuzuseke ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba engxenye amasosi abathi nje kodwa ke iqinisweni ukuthi nxa uzongena esitolo kathesi uthenga impahla ungazibambeki le liqiniso lakhona so ke lokho ukuthi engxenye inflation yehlile I think ku academic kakhulu kodwa eqinisweni ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iqiniso elikhona lelo elingelabanelo lobalanga bani
khona ukungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yendlu yakhwela nsuku zonke intengo yama service yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana bayaqotha ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala amarenti lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yezimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha umkembo omnyama okuyibophela abalalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus 100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayithola kwampi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le ntengo izinto iyakhwela but abantu bezimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu bezimbabwe ababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo lezanu p f lihlakaniphile selavulwa ngamaphathi okuninginingi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye donse siyale amnye donse siyale amnye donse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathi thina abalamandla abale influence abangathi balokuganga okuthile abangamasela bona abantu abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela babamzelapho abantu bacine bethule okwesithathu sinanzelela abantu baye kade esezimbabwe sebefuna ukuba ngama amasikathi laba ama-miners nala ama-miners ayokuthiwa ngamakorokoza bona abantu ahambe egebhu iganga lonke abantu abaningi ungathi akhuluma ukuthi ahamba khona ngaye la uyegebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole esegangeni ethiwena egebhwa khona la abuye endlini yakhe kumbe ekhaya lakhe after a week so umuntu onjalo nxa ukhuluma laye kwalesanda kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsa indawonye
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezenotho Inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi isisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesiNgisi ejonge ukufundisa uzulu ngenhlelo zokuvota. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application or voter mobilization
Le application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma informal traders to provide critical information around electoral processes. And the application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. Uyakwazi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi which you don't know about anything about election, then you get responses. And because we are siyazi abantu bapangela as informal traders, kunzima kakhulu kuti bafumane information because the mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano elizawuqhuba lezinye inhlanganiso elisebenza lazo.
Ngomso 28 January 2022, Uvendors Initiative for Social Economic Transformation, together with UBVTA, Blue Vendors and Traders Association, sizoba sine mhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapa with the aim to engage the solution holders as well, giving feedback of the survey results in two words, which is Ward 11 and Ward 17. So, sizobana ba informal traders from Ward 11 and Ward 17 trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngohlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyoni Day, it izulu lesikhukhula ucyclone Ana lichiye abantu abangena kumakhulu lamakhulu bengelandawo zokuhlala eChimanimani enyanga laseBuhera ngemva kokudiliza imizi amabholoho kanye lezikolo. Izim Life ithi amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala e-Aparange Mall abetheswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqekeza kwenye indlu ebusuku ngolwesithathu. I-Chronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 lijana basakazi nabalaleli. Siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kela kithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuze ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sileke ukubambana yikuyini? Ingabe umuntu usebenza ufuna ukuthi sisu sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ubukhulu ufuna udumo? Kodwa into ebalulekile ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane ez amabandla ezombusazwe, ngoba mina ngokubona kwami akunaso asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besintwini. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sokunomuntu weHarare osibambanisayo. Asibambane thina sodwa, sithandane ekuthenini thina sodwa ngoba ushupho olukuwe lushupho lukimi njengomuntu wesintwini lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli yini into elihlulayo yini into elenza ukuthi ingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambaneni ngoba sinoshupho oluyi-one sisonke ngiyabonga
Njani lonke basakazi baka Studio 7 namaZimbabwe wonke mina ngithanda ukuthi amabhayo election lawa abuyayo ngomatchi lawa abantu babeke ilihle libanze kuwo mina ngilasiqiniseko sezekhi ukuthi zekhi izafa yaqhubeka ukhetho olulungileyo eZimbabwe lapha ngoba uzekhi ngumntane ezana uPhefu ayizimelanga izekhi liqiniso lelo edonke lo mama lwana obuvulwana uthi igumba yena lwana akulanti ezahamba kuhle khona phana kuzekhi ngoba lwana umama lwana siyamesaba eZimbabwe umama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe iinwele zethu zisukuma sisesaba ngoba ugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwana ezilonge khona phana kuzekhi akulanti ezakwenzakala ukhetho lolu olwamabhayo election balutshontshe kudala balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho impumela sebelayo bazawina ngoba vele izekhi ingurefuli osekela izanu phefu nothabanye abantu so ngiyacela ukuthi ama opposition kuqapheleni kakhulu khona lokho kuyinto singatsho sithi sizawina kodwa ekugcineni sebe sifake imkhono ekhanda sihlaba umkhosi sebehleze eParliament abezanu izihlalo abazinikezona bengavotelwanga ngabantu umama lamthi gumba ugangile lwa izekhi ro ngokumangalisa kwakudilizwa izekhi kudilizwa imithetho kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe lokhetho olukhululekile eZimbabwe ezilonke kulezekhi kuyabona lokho kusala lokho kubusa izanu nabomnankagwa labochiwe enkabantu abagangileyo
Salubonani mthwakazi omuhle salubonani basakazi beStudio 7 mina lami igama nguAdolf Shaba ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha iTCCC ekhokhelwa nguAdvocate Nelson Chamisa kanye nenkokheli zakhona zonke bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume betshiyane laleli gama lethu MDC ngoba kade selimotshakele kade selibanjwe izandla ezilemkenke izandla ezingcolileyo izandla ezingalunganga ngoba wonke umuntu besedlalela kilo ama-CIO besezenzela umathanda esebenzisana nabothokozane ikhupho uDouglas Monzora oMorgan Committee siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right siyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwe lakithi siyabonga kakhulu ngathi ngingalibambisisa bekwazi ukunqoba ngalo 2023 and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023 ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilonge uzazi uyisakhamizi zaseZimbabwe hamba ekhaya ufike uregister ukuvota ngoba nama kufika i-election ka-2023 masambeni ngobuningi bethu ngoba indawo lezi esicatshakizwe lezi emazweni abanye abantu siphile kanzima uma singalungisa izwe lakithi libe lihle sikwazi ukuphila ngcono impilo ingaguquka lathi sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila ngesezweni lakubo Hayi siyabonga kakhulu siyabonga ngathi yonke into ihamba kahle
Salbanani, Sarazum Kulum, Sarazabantum, Sazo 7, Sending Lalonke, Sazibonke, Nabo Patibonke, Sarazu Sabakul, Sazuris, and there is in Nan, there is a Kini Sauce, Navan Labakura Kulum, Sazu 7, Kostat in the Vele, Hilbro, the Tan of Kuma in the Jolas Malema, Nina Ngonano, Arasti or Aras Kafuli, in the Kuluma, Ngabamu to write. Africans now, ngama Africans, singakhohlwa khona ke and futhi semzinwabo kumele nabo basebenze, kumele nabo basebenze, let's share, alright, malanga noma ke kunzima kithi ngoba iningi lethu silapho kuma restaurants, kuzokuma security, umsebenzi lelula silapho njengabantu basekhaya. So angimsoli kangako ujuju, kumele nabo besebenze phela basebakubo. So I'm wrong. But in the bag, it is a cool, but no support was alone. Only Musa says in Tandazo yet. Not to see being legitimate citizens as cool leggy in a seventh in a kaya. Who still a woman gives an appearance of police. The swap one day was alone. Uzolunga sabona umsakazo 27 libe rat long ke mazibapha amahle mandebela amahle ngiyathanda kakhulu siyalithanda kakhulu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso pose sokuyisithupha ekhulwini i-5.7% nyakenye okungokwakuqala ukuthi kudlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eleMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-Cyclone Ana esimeni sengozi i-National Disaster ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamajumi pose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. UMongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokhu kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lo mahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli uJustice Stephen Breyer obesele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisishiyangalombili lantathu 83 njalo obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamathumi amathathu. Ube ngomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwamarepublicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walinkantolo kungaba lethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi ohloniphekayo njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labo mama lapha madoda akhona abaqeqeshileyo abaqualifya ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha. Lapho kangimsoli sibili ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi thina abantu abamnyama kwesinye isikhathi bangathi basikhangelela phansi ungathi asineke senze lutho. Lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama. Kodwa ke nxa esenza njalo ngibona ngathi sibili kwenza kuhle. Kuzaba lalokho okuthiwa yibalance phezulu lapha. Ukhona lo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi insuku lokwenza kwakhe sikukhangele.
Kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa yimithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo. Ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobuningi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho.
Siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote leyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa sesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so. Mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama. U-Obama laye wayachatshiswa ngabantu abamnyama ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote, lokho esithi swing vote, ukuthi khona bona bangasukuma bayivota vele kawuphumeleli lowo ngazokuye umbani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi. Bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina. Manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelela ukuthi kumele wenze maye akuchiphanga njengakhona lokhu. Mina ukubona kwami ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye. Lo-Obama laye kwaba njani wehlule ukugcwalisa babesithi wehlule ukugcwalisa izifiso zabantu. Kodwa mna mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu baba sendaweni eziningi eziqakathekileyo. Mbona ngathi lakhathesi njengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court wenza into elungileyo kakhulu. Akungenza-ke kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo. Kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote, bavotele izinto zabo. Asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans owokuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote, bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote. Ama-Republicans phela angeza abamise ukuthi kalezi livotelani, indaba lisiyelayinini lisiyavote. Abangeza-ke bakwenze khona lokho. Njalo yena uBiden aniboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva. Kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona. Yikho engikubonayo khona lokho ba. Mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encourage bona abantu abamnyama labo ukuthi hayi sukumani libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifukanelayo lisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Sizipete ngebezihamba phambili. Kulabasekeli bebandla lika mnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. Ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.